My ministry is concerned about the welfare, safety and well-being of all its cadres. We are taking this matter very seriously and we condemn any legal acts.
Ugatsha lwezempilakahle lukhathazekile kakhulu ngenhlalakahle yezisebenzi zalo zonke. Udaba lolu lusiphethe kabi. Siyakusola okwenzakale kumgombeyi kungakhathalekile ukuthi kwenziwe ngubani. Kwezinye izisebenzi ngithi nxa bekhona abalolwazi ngodaba lolu, izani phambili lazise amapholisa ukuthi kwini okwenzakeleyo.